Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni oweStudio 7 ngesonto mhlaka 5 kuZibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje sihlaziya ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ngomnyaka odluleyo lokuthi kulomthelela bani wona lo esesiwusungule oka 2025.
Ama-sanctions lawo okwenza ukuthi bebelokhu bewafakile bengawakhiphi yikuthi bayakwazi ukuthi azwi ubuhlungu njalo angumzamo ukuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende.
Kwezemidlalo sixoxa noSithulile Mlotshwa ohlala kweLebotswana lapho asedume ngokuba umdlali lomqeqeshi webhola lokuqaga netball, yena ochasisa ngohambo lwakhe.
Ngaya eMalawi 2016, ngaya phesheya eSingapore, ngabuya le-bronze medal. Kwanjabulisa kakhulu ngoba kwakuyikuqala ukuphumela phandle isiya phethe.
Zonke lezindaba leziphathelane labatsha, amasiko lezokholo ziyalandela. Namhlanje sihlaziya ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe eminyakeni esisanda ukugqiba oka 2024 lokuthi kulomthelela bani kulo esesiwusungule oka 2025 kwezomnotho lezombusazwe. EleZimbabwe liqinise ubudlelwano balo lamanye amazwe afana lele China lele Russia, njalo ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kusobala ukuthi lizaqhubeka ngokufanayo ngomnyaka ka 2025. Ngenyanga kaMpandula, eleZimbabwe lasayinelana izivumelwano ezedlula ichumi lasikhombisa lelizwe leChina kulandela umhlangano walelo lizwe labohulumende beAfrika abedlula amachumi amahlanu. O9th Forum on China-Africa Cooperation, uMongameli Emmerson Mnangagwa waxoxisana lomunye wakhe uMongameli Xi Jinping, wahlangana labo somabhizimusi beChina athi bazatshala imali eZimbabwe. Kodwa uMnumzana Andriston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies, uthi kufanele eliZimbabwe lingaqelibezelwa kulezi izivumelwano.
Lanxa kuthi siyathusiyezwa khona ukuthi siyadlelebezelwa etafuleni lapha lephele le-trade iChina iyabuyithathe ekufunayo, mina kangiyisoli kakhulu iChina, ngisola thina asikwazi ukuhamba emgodini sithathe ilitshe elimhlophe lanothiwa yikhwatsi senze ulutho ngalo. Le-America le-Britain, wonke umuntu ofuna ukudlulela leZimbabwe kulento ayifunayo,
ngesikhathi kuqhubeka umhlangano weForum on China Africa Cooperation, umsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohati wayese Indonesia lapho eleZimbabwe elasayinelana ezinye njalo izivumelwano lalelo lizwe. UMnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elobuciko kumonitoring and evaluation, uchasisa impumela yalezi izivumelwano ezande ukusayinwa nguhulumende.
Lokunye abasenzela khona mhlawumbe ungafica ukuthi bayancedise kwakhena amadamu, bayancedise kwakhena lokhuyana lalokhuyana, kodwa inhlawulo esiyibhadalayo akutsho ukuthi baye besincedile ngaleyo ndlela, kodwa baye bedinga amangena njani ukuthi babe sebehuquluza okuncane khonokho lati esikuthembile. I-Afrika yonke jikelele ungayikhangela silobudlelwano obunjalo leChina kakhulu mpela, ama-Asian countries le singathi ngama-big countries ku-Asian continent. Yikho-ke mbalise iRussia ngabalisa leChina.
LeZimbabwe lajangqula ngokuthola isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo womanyano weSADC ngesikhathi amabandla aphikisayo elizweni kanye lele Democratic Alliance ele South Africa labalwela amalungelo oluntu besithi akufanelanga lisithathe lesi isikhundla ngoba liyephula ilungelo loluntu. Ngaleso isikhathi kwakulabasekeli bebandla le-CCC labalwela ilungelo loluntu ababevalelwe entolongweni, njalo amagqwetha abo esithi babotshwa mahlayana. Omunye owasola lokhu ngumnumzana Solani Njemnyama Moyo owebandla le-CCC.
I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi abantu bathengiselwe. I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi nxa kufunakala ukuthi inhlanganiso njengayiphi iyahamba emapolisini ibatshele ukuthi thina ngelangeli nje sifuna ukuba lenhlanganiso kumbe sizafuna ukuthi sibe nama-demonstration esiyenzayo.
Kodwa ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Mbongeni Dube ngomunye othakazelela inyathelo le-SADC lokuthi eleZimbabwe kube yilo eliphethe amadomo kulo omanyano.
Khathesi isikhathi sokuthi sibe senza ingqubekela phambili senza ama-development lika ama-difference aside.
Ngenyanga kaMfumfu amalunga ebandla lezanu PF asayina ugwalo lokusola izijeziso zenotho ngelanga elaziwa ngokuthi yi-SADC Anti-Sanction Day. Kodwa umeli wesigodlo seMelika iZimbabwe inkosikazi Pamela Tremont wathi izijeziso azetheswanga abantu beZimbabwe bonke kodwa abalutshwane kuphela namankampani athile ngezizathu ezimqoka njalo kufanele uhulumende alwisane lenkohlakalo elizweni eyiyo ebangela ukuwa komnotho. Omunye wabasayina lolo gwalo umnumzana Witness Dube umsekeli webandla elibusayo.
Ama-sanctions lawo ngabe ayengelancedo ephongukuba ngama-sanctions babengasoze bawafake eZimbabwe. Okwenza ukuthi bebelokhu bewafakile bengawakhiphi yikuthi bayakwazi ukuthi azwisa ubuhlungu ilizwe leZimbabwe njalo angumzamo wokuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende.
Ngenyanga kaNhlangula eleZambia lathi selikhalaze ukuthi umanyano we-African Union lowe-SADC ungenele kungxabano yalo leZimbabwe kulandela amazwi kamongameli Mnangagwa abikwa wawatshela omunye wakhe weRussia umongameli Vladimir Putin ukuthi elemelika lihloma eleZambia ngezikhali kodwa libandlulula eleZimbabwe. Isiphathamandla sikahulumende walelo lizwe umnumzana Mulambo Hayimbe walandula okwathiwa umongameli Mnangagwa isithi eleZambia lilobungane leZimbabwe leRussia njalo ilizwe lakhe lakhalaza ukuthi umanyano we-European Union lele Melika bethule izijeziso abezethesa eleZimbabwe. Abanye abalwela amalungelo eluntu emazweni angomakhelwana agoqela ele Mozambique lele Zambia lele Botswana bethesa eleZimbabwe icala lokungenela kunhlelo zokhetho kulawo mazwe kodwa uhulumende uyakulandula lokhu. Iningi lilindele ukubona ukuthi kambe kozala ngomoni kuwona lo umnyaka kubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe lokuthi izivumelwano ezasayinelwa naye zizaletha intuthuko na kwezomnotho lakwezombusazwe. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Namukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa nomkhokheli wabatsha kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group omnumzana Comfort Mpofu ngomnyaka ka-2024 kanye lokukhangelele ngabatsha ngomnyaka ka-2025.
Ya, umnyaka ka-2024 ubunzima kwabatsha kakhulu indlela ezishiyeniyo. Ngaba ukuswelakala kwemsebenzi kwezomnotho even lamalungelo. We have experienced ukuthi abaningi, let's look at i-Avondale 70 labana ababotshwayo lo Honorable Timba kwangabatsha. It's lama arrest amaningi ayenzakele 2024 ebeyisayini ukuthi kwezamalungelo akumanga kahle. Then kwezomnotho we can see ngendlela even abagcwele ngayo phandle abathi ukubona hayi akulo kukhona le msebenzi kayikho. So it's a clear indication ukuthi 2024 ubenzima lokhivini lokuthi sebeswele imisebenzi azosiba le rise of ama-drug abuse, drugs and substance abuse at the court or my newspaper and all kutshengisela ukuthi bekungamanga kahle ngomnyaka ka-2024.
Umnyaka ka-2025 wona singakhayelela ukuthi kungaba le nguquko ekhona na ikakhulu kwabatsha eZimbabwe.
Inguquko kwabatsha eZimbabwe owakathesi angazi uzawubi kanjani, but it's sakhatshana ukuthi yenzakale ngoba esibhekane lakho it's i-issue ye-politics, it's a political issue, issue ye misgovernance. Okufunakalayo nje ukutshintsha abakhokheli kona siyathola indlela engcono or abantu abangcono abangavulela abatsha indlela ezinye zokwenza imali kumbe indlela zokuthola imisebenzi ngoba as long as silabakhokhelela besilabo kunzima ukuthi abatsha bethole imisebenzi ngoba njengoba ubone ukuthi vini bakhweze leminyaka yokubuya kupentsheni utshengisela ukuthi abafungi ukuvulela abatsha indlela sokuthi labo bethole imisebenzi bafuke ukontinua besebenza bengamaxhegu lesalukazi. So u-2025 la uzaqhubeka siba nzima for abatsha, akula la ukuzatshintsha, kodwa engaba nzima mo for abatsha nxa singaqhubeka silabakhokheli bona labo.
Kodwa abaningi bayakhonona kuphela, yikuyini obona sengathi kufanele kube khona eZimbabwe okungenza kuthiwe abatsha bayaphumelela? Izinto ezifana lani enikhangelele ukuthi zibe zisenziwa ikakhulu ngalo mnyaka
ka-2025? Ayi, as we answer ingu-2025 esiku-expectayo, it's an environment whereby after graduating we're able ukuthi sinjani sithole imisebenzi njengabo amanye ama-country, ukuthi even omunye yenza okwezandla ngikwanisa ukuthola imisebenzi, even abayenza ama-focus on ama-talent abo ekwanisa uku-cultivateka like amanye ama-countries or South Africa and all that. We just need that space esabatsha abeZimbabwe ukuthi belabo khona lokhu lathi sizibone njengabanye abatsha abe-Africa kwalabo singabi nganumbe sisintandanje naselizweni lethu.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomnumzana Comfort Mpofu okhokhela abatsha kwinhlanganiso ye-National Democratic Working Group. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo ngesabo kancube. Abafuna ukungena kuhlelo lwabatsha lienelisa kusithinta kuwhatsapp kunombolo ezithi
+1 202 394 7156 +1 202 394 7156 Namhla ke sikhuluma ngodaba olunye olumangalisayo abantu abaningi bona ngani bangabe sebekukhohliwe ukuklekla. Nxa ukwazi ukuthi kuyini, uza kuzwa namhlanje ukuthi kambe kusakhona kumbe akusekho. Nxa ungakwazi njalo uzezwa ukuthi kuvele kuyini. Silenhlanhla ngoba silo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethiko zamasiko esintu. Baba Ngwenya, sakwamukela ukuhlela.
Salubonani bakuDube, sithi nyaka omutsha kubalaleli nakwasakahle.
Ye, siyakubonga kakhulu, lathi sithi nyaka omutsha omuhle kuwe. Akusitheleke ngokugega baba Ngwenya, kuyini vele?
Sikhuluma ngalokho okwakwenziwa ngabasendulo, ikakhulu abangapha ohlobeni lwabaNguni. Ngingazike nxa kukhona nabanye futhi, kodwa-ke ngizothi bakhona ngoba ngiyababona laphana esizweni saseKenya abasekhona banamhlanje. Ukugega kuyikusikwa kwendlebe, kwakuyayisikwa ngempela engathi kuke ngavulwa ilokhuzana, kube nembobo enkulu ngempela engangena into ebiza kuthiwa ilokhuzana isikhafu. Eyayingena elokhuzana ibe lugojwana nje olusikwa kahle, isinjena nje laphana ezindlebeni, kuyindlela yokuchithisa. Kodwa-ke ngizazama ukuthi ngijule kancane ngokuthi kukheka lokho uma sisizwa kwakuvele kuqale kanjani.
Njalo vele kwakungukwani ukufake sibe ngamafutshane kona
uma sisizwa babuduke ukukheka lokhona, noma nje kwagcina sokungani singakuyiza sithi lokho okuthiwa yifeshini. Kodwa-ke uma sisizwa kuthiwa awuzange kuqale kahle ukukheka lokuyani, uzakhumbula ukuthi ngeminyaka yabo-1400 kusuka ku-1600 kwase kungene abantu ababevela phetsheya, esingabala ababevela kubomelika, kubala amaPhutukezi, sibale nama-Arabhu. Yikho-ke babefika laphana bezikhethele ebantwini abamnyama laphana, abantu ababukeka kahle. Nxa besicabe babuka kahle, bese behamba-ke baye bathengisa, bebathengisela kwamanye amazwe aphetsheya. lokho kuthiwa slave trade yikho ke okwadala ukuthi abaningi bese bedala ukuthi ke bazisike bebukeke kabi esingabala lokukhetha lawo okuthiwa kwabangela yikho lokho yingakho ubona nje abantu balaphana ekhenya kuthiwa ngabasayi bayazisika ngempela izinto indaba zomlomo lezi uthole nje umuntu wakhona engabukeki kahle so kuthiwa babekwenza lokho bezama ukuthi bagweme ukuthi bengabi ngabazakhethwa ikhetho lokuyathengiswa
ye kathesi siyakundivele kungana kusekho ukuthi kambe kungaphenduka futhi kumbe vele hhayi sokuzokuthabanisa
yikuthi izinto lezi nxa uzibuka zifana lalokhu yokubona kusenzeka ezimoteni nxa ukhangela imoto zakudala zilokubuya sezingenye indlela kodwa uthi ayikhangeliso sibone ukuthi yona ithi ayifana naleya moto esasithi lufudu yakudala kodwa isibuya isiyathunga esimanje manje siyakubona-ke kwenzeka namhlanje abantu ababona kulale nto yokugqoka kwamacici kuthola abantu bezibhoboza ezindlebeni abanye sebeze bezibhoboza nolimi kuyabonisa ngempela ukuthi zona zezani izinto ezazenziwa kudala ziyeza manje but sezisiza zinesinye isimo esingathi sibe simanje manje esingempela esingani siba ngemikhuba ehlasimile somzimba
ibhala khonapho ngamaphitshane baba ngwe
hhayi siyayivala nje ngakho khona loku ukuthi kwagcina ngempela sokulisiko elibonisa futhi elifana lophawu okwakusenza kube lula ukuthi nxa ubona umgece ekekile suzabona ukuthi hhayi lona ngempela mhlawumbe ngohlobo lwabantu oluthile ikakhulu amangoni nje ongabadala esababona abanye noma sikhula babeselakho khona loku uthole ukuthi bayayisika indlebe esebesifaka lokuthiwa yisichazo abanye baye bethi ngamadikazi kodwa kuye kwabezothiwa ngamadikazi ngesimanje manje sokuqala ukungathi ukuba ngamacici le mbobo zakhona seyisuba encane kodwa empeleni izimbobo zakudala zaziyilezi ezivuleke kakhulu
hhayi-ke siyakubonga baba Ngwenya ungadinelwa kusasa lamhla-ke besixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
siyabonga babuduka
ye ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo lalelani inhlelo ezilandelayo belilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington
ikudibana kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo namhlanje silomfundisi useNisibanda
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukuba kuhlelo lolo
usiphatheleni namhlanje
ngifuna namhlanje sibale kumahubo 90 ivesi nga-4 ithi yona ngoba iminyaka eyinkulungwane ekuboneni kwakho njengosuku olusanda kudlula kumbe njengomlindo webusuku lokhu kuyamangalisa ngenxa yokuthi kithi nxa sicabanga iminyaka eyinkulungwane isikhathi eside kakhulu nxa sisikhangela ngamehlo ethu siyabe sibona kuyisikhathi sibile side kakhulu kodwa ke siyananzelela ukuthi kuNkulunkulu liminyaka eyinkulungwane nxa eloba lapha uMose onguye waloba leli hubo uthi yena kuNkulunkulu nqanje kuyabe kungani ubusuku osubedlule ikanti kithi lo muntu ukuthi umuntu aphile nje iminyaka esingathi eyi-70 years kumbe sithi 80 years kuyabe kuyinto emangalisayo kithi kungani isikhathi eside kodwa kuNkulunkulu kutho ukuthi nxa eyabe khangela iminyaka eyinkulungwane njengokudlula kwebusuku kutho ukuthi liminyaka thina esiphilayo incane kakhulu 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 sokutsho ukuthi nxa singaba le ngqondo enjalo sizananzelela okokuqala ukuba iminyaka yethu nxa silapha emhlabeni ayinde ngendlela thina esicabanga ngayo imlutshana kakhulu ngakho kumele ukuthi siyisebenzise ngenhlakanipho siyisebenzise njalo sinanzelele ukuthi isikhathi siyedlula abantu abaningi bajayele ukumelela umnyaka omutsha siyawumelela sithokoze ukuthi hayi sesingene eminyakeni omutsha kodwa kutsho ukuthi kuNkulunkulu akula kungena umnyaka omutsha ngoba uNkulunkulu kasebenzi ngesikhathi sethu usebenza kodwa singathi ngama seasons ngezikhathi zakhe nxa ekhangela izikhathi asiphasona ukuthi kwenzakale olunye ulutho. Ngakho ke lokhu kumele kusinike inhlakanipho nxa uMose uthi yena nxa eloba lapho uthi uNkulunkulu sifundise ukuba sibale amalanga ethu ukwenzela ukuthi inhliziyo zethu zibe nokuhlakanipha. Ngoba sinanzelela ukuthi iminyaka yethu imlutshwane, so kuyini sabe sihlakaniphani khona nxa singaqalisa ukukhangela iminyaka yethu njengeminyaka njengokuphazima kwesu kuphela kwayo. Okokuqala, isikhathi kumele sibe ligugu kithi, isikhathi olaso siligugu kakhulu. Isikhathi okumele ukuthi ngaleli khefu ucabanga ukuthi abemuli ngilesikhathi labona, ngilesikhathi lemuli yami, ngilesikhathi labantu abami, ngilesikhathi yini sokuba ngibe labo. Sibe lokuthokoza nje sisonke. Silesikhathini sokuhlala phansi sithandaze sonke siyimuli singabuyela emsebenzini. Isikhathi leso esiqakathekileyo kakhulu okumele ukuthi usicabange ube lemuli yakho, ubafonele nxa bekhatshana. Ayisho isikhathi sokuba uchithe isikhathi esiningi ukukhulumisana. Okwesibili okumele sikunanzelele ukuba nxa isikhathi sisimlutshwana, isikhathi okumele sinanzele ukuthi kambe uNkulunkulu simnike isikhathi esingakanani. Wena empilweni yakho ezintweni zonke lezo zenzayo, uNkulunkulu ulesikhathi esingakanani omnike sona? Nxa ungacabanga iminyaka osuyiphile nxa ubala amalanga, wonke amalanga lawa otshona usiba lawo, singathi ngeviki ulamalanga akho uya kumnikela uNkulunkulu ilanga lakhe yini? Ukuthi hayi uNkulunkulu, leli langa niyaphumula, ngikunika wena, ngitshone ebukhoneni bakho, ngenza izinto eziqondane lawo. Yikuphi okwenzela uNkulunkulu ngamalanga wonke lawo osuwaphilile ongakubeka eceleni ukuthi hayi lokhu ngokwaNkulunkulu? So ingqobe leyo uNkulunkulu asinikayo yona. Okwesithathu, kumele sinanzelele ukuba indlela esisebenzisa ngaso isikhathi sethu uNkulunkulu nxa ekugcineni sesingasekho lapho emhlabeni, sesiphila ebukhoneni bakhe, sesiye kuye, uzasibuza ukuthi kambe ngalesi sikhathi wasebenzisa njani isikhathi lesi engangunike sona? Wasebenzisa ngenhlakanipho, mbazange usebenzise ngenhlakanipho?
Akuyiphethe mfundisi.
Siyabonga ukuba uNkulunkulu sinika umusa wokuba sibe kwazi, njalo sithandazela wonke umuntu olaleleyo kulabo abazizwa ngani bachitha isikhathi sabo besenza ezinye izinto. Siyathandaza ukuba babuza abasiza ukuba ngalezi nsuku ezinye abazaba lazo bazokusebenzisa ngenhlakanipho ezaletha udumo lenkazimulo kuwe. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo Vuselela Umoya, silomfundisi uSenisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sibonge uNtungamile obesethulela ezokholo lwesiKristu. Kwezemidlalo, intatheli izindaba yethu uNgqwele Dube uxoxa loSithulile Mlotshwa ohlala kwele Botswana lapho asedume ngokuba ngumdlali lomqeqeshi webhola lokuqaga ele-netball. Yena ochasisa ngohambo lwakhe.
Umlotshwa waqala ukudlala lo mdlalo esafunda izifundo zezinga eliphansi eLotshe Primary School eMakhokhoba koBulawayo. Uthi kuningi ayekwenza esikolo kodwa wakhetha umdlalo we-netball ngoba yiwo osenhliziyweni yakhe.
Uzalo lokoBulawayo, ngikhulele eMakhokhoba ngafunda eLotshe Primary lase Soboka Secondary. Umdlalo we-netball ngiqalisa ukudlala ngifunda uGrade 1. Bengigijima, bengihlabela, bengisenza idrama, bengigithi isichikitsha. Kodwa ngokuthanda kwami i-netball ngakhetha yona isaseprimary.
Umlotshwa owadlalela iqembu leChopa kanye lele Highlanders uthi waliqondisa kule Botswana esethole umsebenzi wokudlala i-netball ngesikhathi kwele Zimbabwe kungabhadalelwa ukudlala lo mdlalo.
1994 ngasuka ekhaya ngazobuya eBotswana ngizodlala i-netball njengomsebenzi. Ngathola ama-medals ukuba yi-player of the tournament, best defender of the tournament. Idlalela iqembu elibizwa Notwane netball team.
Uthe esebona amalanga okudlala esemtshonela wathatha inyathelo lokuqeqesha wakhokhela iqembu le-Notwane.
Ngo-2003 waqalisa ukufundela ukuba umqeqeshi. Ngidlala i-netball ngapha ngiqeqesha. Kuthi ngo-2010 ngaba umqeqeshi we-Notwane kuze kube lanamhlanje lokhu ngiqeqesha iqembu lenotwane.
Bathe bembona isenza izimanga lenotwane, abakhokheli benetball kwele Botswana babona kulungile ukuthi bamqhashe aqeqetshe iqembu eliphezulu kulelo lizwe.
Ngo-2013 ngabizwa ukuba ngumqeqeshi welizwe lenetball yeBotswana, ngaya eMalawi. 2016 ngaya phesheya eSingapore, ngabuya le-bronze medal. Kwanjabulisa kakhulu ngoba kwakuyikokuqala ukuphumela phandle ngisiya phesheya.
Umlotshwa uthe uyajabula kakhulu ukuthi wasuka kwele Zimbabwe waya kwele Botswana ngoba kumnikeze amathuba okukhula emdlalweni lo osenhlizweni yakhe. Uthi ulesifiso sokuphenduka ekhaya azokhulisa amanye amantombazana ajabulela lo mdlalo njengalokhu wakwenza kwele Botswana. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, yimi uNgqwele Dube.
Sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu leRumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi ezikampunzi noBhejane, liphethe ingoma zalo ezimbili ezintsha. Udaba esilethulelwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7.
Amagama wethu okuzalwa nguyakhani Dunga lo Mavelasi Ndlovu, ngokudabuka ngokuzalwa siselwagwelu esigabeni saseMtabamhlophe. Mina ngisesigabeni sakoMangilazi and then omunye usesigabeni saseJonkola. Inombolo zocingo ngizozifaka esisebenzisayo emculweni, sisaqala nje sisaqanda nje indima nathi. Sinama-track so far i-2 kuphela, i-USSTA sakhona ukuwayenza ayi-2 nje kuphela.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngibatshiyela amazwi athi sisamumetho okukhulu kakhulu esifuna ukuxoxa nabo, esifuna ukuba ethulela khona kusasekunengi, sidinga nje inkuthazo nokuvulelwa nje sikwazi nathi ukuthi siqhubeke siye phambili.
Lelo bekuliqembu elizibiza ngokuthi ezikampunzi noBhejane. Abangathanda ukuxhumana lalo leliqembu, nanzi inombolo +27 721 031 762, kanye lethi +27 652 491775. Ulivalelisayo yini usithandekile Mhlangani, sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.